ndaba ku VOA Ndebele.
Elingathi vuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isizalobela uhulumende imazisa ngamabizo esitalada akhethiweyo hathi ayefunwa nguhulumende.
Nxa kulabantu abanema-idea babuye fowa lokho sikwenzile, but akuzange kubuye amanye ama-suggestions okudlula nalawo esiwa-aphuzileyo.
Ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-P F ngemva kokuveza amagama abathi ngabenza inkohlakalo kukhanya kwehlukanisa amalunga aleli bandla.
Akumangalisi lokho esikubona kusenzeka, yinto ekade ilindele ukuthi ingenzeka vele, ngoba phela kudala kwaqala ukuba ngubusela lobu, kudala kwabangwa inyama, kudala kwabangwa okudliwayo abantu bengelakho.
Abezomkhathi bathi kulezulu eliningi elizayo elilolaka elikhangelelwe kusukela namhlanje kuze kuyefika ngomgqibelo kundawana ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Kulandela ukuguqulwa kwamabizo ezitalada zakoBulawayo, ikhansili yaleli dolobho ithi isizalobela uhulumende imazisa ngekwenzileyo ukuze amagama amatsha la alotshwe emigwaqweni. Uhulumende wayenike amakhansili uluhlu lwamabizo ayefuna awasebenzise, kodwa idolobho lakoBulawayo aliwasebenzisanga wonke. Lengezelele amanye amabizo abantu abalodumo kanye labatshonayo kuleli dolobho. Amabizo amatsha azabonakala ezitaladeni nguKing Mzilikazi, Queen Lozikei Dlodlo, Simon Vengai Muzenda, John Landankomo, Joanna Mafuyana, Albert Nxele, Sikhanyiso Juku Ndlovu, Nikita Mangena, Lookout Masuku, Sydney Malunga, Dumiso Tabengwa, Jairos Jiri, Eric Block, Emerson Dambudzo Mnangagwa, Joseph Msiga, Sifa Sicele, Daniel Mazimbamuto, George Nyandoro, Nyson Kuchwekhaya Ndlovu, Sikajaya Muntanga, labanye. Inkundla yeStanley Square izathiwa yiLiberation Legacy Square. Ikilinika yephelandaba isizathiwa yiTenjiwe Lesave Clinic. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loCouncillor Silas Sigora okaWard 4 eBenside, njalo kukomiti ebikhokhela ukukhethwa kwamabizo la. UCouncillor Sigora uqala ngokuqondisa eminye imbiko yamabizo la kumaphephandaba athi ayiphumanga kahle.
Lokho engifuna ukukuqondisa ukuthi umgwaqo oya eJoburg from Samuel Parrenyatho, Samuel Parrenyatho alizabawazi ukuthi ukhonaphana lapho kule Evelyn kusela khonaphana isiyafika ngale, I mean ikho kujwela khona lo Joburg Road. So uJoburg former Gwanda Road, yes, sibizwa ukuthi King Mzilikazi Road. From that point, lapho kulo Parrenyatho akungena etown kusiya eTrade Gold. Umgwaqo obizwa ukuthi Leopold Sakawile. Lokho akutshintshanga, but ngibone abantu sebesithi bona hayi sekutshintshiwe, hayi akutshintshanga khonoko. Vele wawukalisa khonaphana kusange Parrenyatho ungena etown, azange utshintshe. But imigwaqo etshintshileyo for yona leyo iJoburg Road, uGwanda Road, yiyotshintshi osetshintshile from lapho ohlangana khona lo Samuel Parrenyatho usiyafika eMguza River masesiya esaningi laphana. So ama-address wonke yebo azatshintsha and kuzaba nendleko zakhona. but ikwesikwenzile
livumelene lonke ngobunengi benu kumbe abanye bebengawemukeli lawa mabizo
hayi sivumelene sonke akuzange vele kube lethu
kuyini eliqalela kwenza lingaphumi la mabizo la libuze obani
ama-councillors wonke ayabuza kumawadi abo esinama-platforms wonke esiwayenzayo esiposta khona ukuthi kuzaba lotshintsho olunje ama-names la so nxa kulabantu abanema-ideas babuye kona lokho sikuyenzile but akuzange kubuye amanye ama-suggestions ekudlulayo nalawo ethiwa a-president
sibonile ukuthi ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa lalo likhona wonke umuntu wavumelana ukuthi libe khona
njengoba ngisithi ukuthi akuzange vele kube le debate wonke umuntu uvumile ukuthi libe khona
lezakhamizi
hayi antsho thina simelele izakhamizi nxa sikucouncil ama-councillors wonke eyi-29 niwamelele izakhamizi nxa yephasilito kucouncil
siyabona ukuthi uhulumende wayelinike olwakhe uluhlu lwamabizo ikwenze ngemvumo yini lokho
hayi ugovernment laye angitsho is a stakeholder sisebenza sonke laye uyanika umbono ukuthi singasifisa ukuthi kube nje but ngomthetho ola malungelo ukuthi afake amabizo lawo yi-local government. I-local government umthetho yiyo kumele ukuthi ibe it's mandated ukuthi ibe ibiza umgwaqo ngebizo elifunayo. And after that, sesinemile siyahambisa.
Lo-ke ngu-Councillor Silas Tigora okaward 4 koBulawayo okukomiti ebikhokhela ukukhetha amabizo ezitalada lezinye izakhiwo zedolobho lakoBulawayo ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-PF ngemva kokuxothoza umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashe Tagwirei isithi kumele abotshwe ngoba kunguye labanye ababili ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo kukhanya sekwehlukanise amalunga aleli bandla leZANU-PF. Umnumzana Louis Matutu lomnumzana Godfrey Senengamu basuswe ezikhundleni zabo lidale elimqoka leZANU-PF Politburo lisithi bangcolise ibandla ngokwethesa uTagwirei amacala enkohlakalo kanye lomnumzana Tafazwa Musarara lomnumzana Billy Rottenbach. Kuxotshwe njalo umabhalane wabatsha umnumzana Pupuraito Garepi phezu kwesigwebo sokuthathelwa amandla uThenengamu loMathuthu baphiwe esinye njalo isigwebo sokuthi bayofundiswa indikimba yebandla leZANU-PF esikolo seHerbert Chitepo School of Ideology. Kodwa uThenengamu utshele intatheli izindaba ukuthi kayi esikolo lesi ngoba okumele baye khona lesikolo lesi bayofundiswa kutsha yibonabo abamxotshileyo. Abasakhulayo laba bathi balobufakazi obuqinisa imbiko yabo eyokuthi abaqanjiweyo laba okuthiwa balenkohlakalo balayo njalo bafuna ukwethulela ugatsha olucwayisisa ngezenkohlakalo olweZak ubufakazi lobu. Amanye amalunga eZANU-PF akhulume leStudio 7 angathandanga ukuqanjwa ngamagama athi kavumelani lokususwa kwabamathuthu ezikhundleni. Athi leli nyathelo libi kakhulu ngoba liveza iZANU-PF njengebandla elenkokheli ezisekela ubusela. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efi Lela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubona kusenzeka, yinto ekadilindele ukuthi ingenzeka vele ngoba phela kudala kwaqala ukuba ngubusela lobu, kudala kwabangwa inyama, kudala kwabangwa okudliwayo abantu bengelakho. Ngakho ke kakusimangalisi thina esilandela lezi zepolitiki ukuthi ubone sekulesi yaluyalu sona lesi esisibona namhlanje. Akuzange kwafa ukuphikisana ngokuthi kuphume umgabe, kuqhubekela phambili phakathi kwebandla ZANU PF ngokuba phela selahlanganiswa yibusela selahlanganiswa yikwebela abantu bahlukaniswa futhi yikho khona lokho asebe kubanga njalo nje ngakho ke lokho esikubona kuxotshwa lababanye kuza kwenza ukuthi kuvela abanye njalo kumbe bona labana baxotshiwe baphume baye ngaphandle futhi bayeqhubeka bekhuluma ngazo nalezo zinto abakhulume ngazo icala labo linye nje kuphela ukuthi bathe bona kukhona ubusela kuZANU PF bakhuluma ngento ovele ilizwe lonke likwazi ukuthi yikho kwenzakalayo kulokuthi bathi bona sikuhlolisiseni lokhu sibone ukuthi kwenzakalani baxotsho obikayo kusho ukuthi kabala njongo yokuthi baqede ubusela phakathi kwesizwe
nxa kulokulwisana ubona kukhula yini kufika kuzinga okuke kwaba kulo ngesikhathi sikaMgabe
Ukuqhubeka kwempi yangaphakathi kuza qhubeka akusoze kube into ephelayo lanxa kungeke kuze kukhule kuze kufike esibangeni lesiyana esasibonayo ngesikhathi sikaMgabe ngokuba phela uVice President wayeme kolunye uhlangothi ngapha umkaMgabe uGrace Mgabe eme kolunye uhlangothi labanye kasikuboni lokho khathesi kusenzakala kodwa kakuvimbela ukuthi sikubone kusenzeka kusiya phambili kodwa kwakhathesi kakukabi khona into esingayibona yikuthi kuqhubeke kuphikisana laba bangaphakathi singapha bebanga ukusondela khona lapha esihlalweni sobukhosi ngokuba isihlalo sobukhosi siyadlisa ungasondela lapho kulo president khona kusho ukuthi amathenda ngawakho kusho ukuthi lemigodi yegolide ngiyakho kusho ukuthi izinto leziyana eziningi eziliwayo ngezakho likusho futhi ukuthi khona ungeba ungatshontsha kungabi indaba zalutho ngoba phela useduzani lesihlalo sobukhosi yikho sibona namhlanje yena lwane simazivele ukuthi kukhulunywa njalo nje ukuthi usephiz imali zikahulumende liyana leliyana waphi imali zabantu azisebenzise ngendlela yakhe ayithandayo kodwa angaboshwa kuyinto egangileyo ke yona leyo esilindele ukuthi isengaqhubeka isenzeka nxa ngaba abantu bengazange bazi basukuma balwa lobugebengu labo balwa lobusela lobo kusho ukuthi buzaqhubeka busiya phambili ngokuba ibandla leli elisesihlalweni alisekho esibangeni sokuthi lizigezise lona ngokwalo hayi alisekho esibangeni sokuthi lizihlambulule lona ngokwalo ngeke lisazenza libukeke lili ebantwini ngaphandle kokuthi likhulume kuphela liza khuluma ngobusela baqhubeke ukusebiwa kuza khulunywa ngokuvusa ilizwe liqhubeke lidilika kuza khulunywa ngamalungelo abantu kodwa aqhubeke edilizwa amalungelo abantu kuza khulunywa ngomnotho kuqhubeke umnotho usifa kuza khulunywa ngokunotha kuqhubeke kusanda ubuyanga lendlala phakathi kwesizwe ngokuba laba basesihlalweni gabala cebo gabala ndlela yokulivusa lelizwe
Loge ngumnumzana efi lela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo wo Studio 7 ekwaBulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo Iphephandaba leChronicle lithi kwesatshelwa ukuthi abembi abanengi abangekho emthethweni bengaba bebhubhile kulandela ukudilika komgodi wegolide oweGlobe and Phoenix Mine eKwekwe. Leli phephandaba lithi kunezidumbu ezimbili ezitholakeleyo labantu ababili abalimeleyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba abezomkhathi bathi kukhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu njalo elilolaka okwamalanga amabili alandelayo kusukusela lamhlanje. Leli zulu lizakuna kakhulu ezigabeni ezithi Matabeleland North, Midlands, izigaba zonke zeMashonaland, Harare lengxenye yeManicaland. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi udaba lokwehlukana kukamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa soluzathethwa eSupreme Court nenyanga kaMbimbitho uMathi. Lokhu kulandela isicelo segwedwa likaMbayiwa u-advocate Dawona Nyamukura ozakuba engekho elizweni ezaphenduka ngoMathi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu lisitshela ke okusenhliziyweni zenu elisethulele khona ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Likhumbuleke balalela ukuthi lingenzi imlayezelo yenu ibe mide kakhulu. Ama 2 minutes alright, kodwa ke engaba yi-1 lakho hayi kulungile. Siyabonga.
Linjani balaleli be-Studio 7? Okhulumayo Musimeli Nkosi. Into engiyicelayo ikuthi asikhulekeni, ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe. Sikhuleke konke sikubeke enkosini, ngoba yona yehlula ilutho, njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye. Ngakho balaleli, asithembeleni enkosini.
Sakubonani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Khuluma ngo-Livius eseGoli endaweni yase-Alexander. Yebo, sicela ukuthi basilungisele kakhulu ilizwe lakithi, ngoba lapho esikhona siphika nzima, sihlukumezeka. Izolo ekuseni ngabo-9 amapholisa ahlasele kakhulu endaweni yase-Alexander bathi River Park. Lantambama abantu sebevele emisebenzini, kodwa-ke ngenhlanhla basabophanga kakhulu njengekuseni. Kodwa ntambama bebezihambela nje ekuseni, babophile kakhulu. Yikho sincenga ukuthi ngaba silungisele ilizwe bakithi, hhayi sithwele nzima, siyadubeka, sidlela evalweni, konke okwezinto kwethu hhayi akusihambeli kahle, uhlala nje uquthile.
Sanibonani basakazi abahle, nanibalamela kanimisana. Ngingumbuzo, mina ngihlutshwa kunenge okukhulu ngihlupha ukangihlika lokuthi ngikuthi ngikubale ngawuqeda ngokuthini ngezani, ngoba khangela izani phela ayifuni ukuthi abantu bakhululeke. Ifune lokho kuncindezela abantu, njengokuyakhangela abantu ababefuna ukuthi abantu bebambane bayabulawa. Nangwanethu ngogala wafa ngoba wayefuna ukuthi abantu bengene be-patrolling plan, kodwa wafela khonoko. Namhlokhu ungakhangela ubugwelegwele obukhona, abaqedakali ogawule laba. Uthi yena ngizwile uthi inkomo wabashiya khomfana kwezanu ngikho bafanele bekhona, kodwa wake waphuma waba MPC. So wentshona ezindlini umntu nje kayazi into ayenzayo. Angathi ngakhuluma ngefika ngaphi ngezanu, izanu kayiphuma embusweni asozilungisile ilizwe ngenxa yokusebenza, ngoba lokho ngikhuluma nje efanele layenalowo kuphela. Ngiyabonga.
Sakubona ku-Studio 7, nelizwe lamundoda nandlovu Suyenkaye. Ngokuzala ngithanda ukubonga ku-Studio 7 ukusisiza okungaka. Namhlanje nami ngilothandlothi lami kuyempingelezi zihlobo zami ku-Studio 7 ngokuyasisiza kakhulu. Nathi sazane nezihlobo, sikhumbe isihlobo sesimnange kuhlala ngihlala e-South Africa. Ngithanda ukubingelela umama enkosi egonye enkaye, nosamlamule egonye, nonamlamule ngimpingelele lo u-Aki, lo mntanami uMandlo Sifuye Nkosi Ndlovu. Mbele lunadala ongiyosikiza kakhulu laphana sonke esikolo laphayana. Mbele bonke nje abasesigabeni abangaziyo bonke. Nonkosikazi wami ngimbelela uTarenti Ndlovu. Mbele bonke nje abangaziyo ngiyabonga kakhulu Studio 7. Ngithanda ukubingelela nabasakazi bethu Studio 7, ngiyabonga kakhulu.
Salibonani sizwe sikamzilikazi, lina abakamalandela. Mthokazi omuhle ondlela zimhlophe okhulumayo nguDelma Mabhena, itunga elihlaza ngokuhlala ngiseJohannesburg kulana enzinze khona okwamanje ngenxa yesimo esaleliyana ilizwe laseZimbabwe. Ngithanda ukuveza lokho kakhulu kini sizwe sikamzilikazi, konke lokho okwenzakalayo kuleliyana izwe ngiboni ngani kungumthahlandlela. Thina abanye bevele sikwazi ukuthi ngolunye usuku kuzokuba lezinkinga ezingaphiliyo ngenxa yoncindezelo oluphezu kwethu. Thina isizwe samaNdebele sincindezelwa ngesinye isizwe sabeshasa. Engingakukhuthaza abantu bakithi, phumani ezintweni zabo, phumani kumapolitiki abo. Silayo inkosi uStanley Raphael Khumalo, nguye kuphela ongasihle ngasikhiphe kulobu buhlungu esihlangabezana lawo. Labo benje abasasithandi lesi simo sakuleliyana ilizwe. Ngenxa yokuthi ke inhliziyo zilukhuni ngezikaFaro, kodwa lapha abahlangana khona kumbe lapha abalele khona bayalwazi udubu ukuthi lisuka kuphi.
Ngiyalibingelela bantu be-Studio 7 labo bonke abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngumchocho Samans endaweni yasewange. Ngilokho ngilalele izinkulumo lama-comments abantu bayakhala ilizwe lonke. Odokotela abastrikile, amateacher astrikile, ubaba uGawule ukhuluma uMathanda akabonisi kukhathalela inhlupheko zabantu. Saze ngithande ukukhuluma kuningi ngaye ubaba uGawule, kodwa ngithanda ukuthi ngimxwayise ukuthi abothi akhumbule emuva kancane besilo Elliot Manyika elibhiza lezano, izano ithi ma ifuna ukuqolotsha igade phezu kwakhe, iqolotshe phezu kwabantu izano PF ngo-Elliot Manyika. Kodwa khangela ukuthi uphethe njani u-Elliot Manyika.
Sanibonani basakazi baka-Studio 7, basakazi abahle, nani balaleli baka-Studio 7, balaleli abahle. Ngusivula Mkhonto lona, ngilapha eJohannesburg, kodwa ngokudabuka ngisecholosho. Basakazi, siyaxolisa impela, ake nimiyeke lo muntu abambiza uGawule. Ake nimiyeke nje impela nje. Ningabombiza nizomi-interviewa ku-Studio 7. Lo muntu lona usiphathisa ama-heart attack. Please, siyacela, hayi kabi, asifuni ukukhuluma amagama amabi abuhlungu emntwini ozwakala engumuntu omdala engaka. La asho khona ukuthi kunobugebengu, benziwa yizigebengu ezimbalwa, abenziwa nguhulumeni phezu kwabantu.
Siyabonga lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele khona nge-WhatsApp. Siyazi ukubana sikhuluma nje sikhona ebulenjini be-internet, lingasithola ku-Facebook VOA Ndebele. Bakhona abaningi abakhangeleyo uhlelo lolu, njalo bakhona abasithumele imilayezelo ku-Facebook khonapho. Silo Thabani Ndlovu uthi yena hayi ngiyaphila mina, asazi wena, hayi thina siyaphila Thabani, unjani? Sibe sesiba lo Precious Dube uthi siyalibingelela lonke shuwa ekhaya elowagwelo mission koDube konakamthembo. Lo bani futhi omunye ukhona lapha osithumele incwadi yakhe esithi siyibale nkosazana Dube, hayi unkosazana uyasibingelela nje uthi livuka njani. Hayi sivukile unkosazana Dube. Hayi lienelisa ukusithumela ke ama audio ku WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela emazweni athiyeneyo. Iziphathamandla zakwele Mozambique zithi sezithethe amanyathelo okuvikela amankampani awokuza emba amafutha ezimota kubahlamuki bokholo lwesimuslim abahlasele iningizimu yalelo lizwe. Lokhu kulandela isicelo samankampani agoqela i-Exxon Mobil le-Total acele uncedo lukahulumende kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki laba. Iziphathamandla zakwele Melika zibikwa zithiye indlebe ukuze sizizwe ukuthi amankampani aweChina akulelo lizwe azavula na ngomvulo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu i-500 kwele China. Amankampani amaningi awamaChina akwele Melika avalwa kumaviki amathathu adluleyo ngoba kwakulikhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha othiwa yi-Lunar New Year, njalo akhangelelwe ukuvula ngomvulo. Yese ke sibuye njalo ngapha kwele Melika. Impumela yokhetho lokudinga ozamela ibandla lama Democrats kukhetho luka mongameli kupheleni komnyaka edolobheni le-Iowa ize yethulwa lamhlanje kulandela ingxabangqoza ebikhona ekubaleni kwamavoti. Impumela itshengisa umnumzana Bernie Sanders enguthiki lobhanqa lomnumzana Pete Buttigieg. Ukhangelelwe ukunqoba bonke umnumzana Joe Biden ube ngowesine ekukhetho lolu olwe-Iowa. Lanxa idolobho le-Iowa lingalikhulu okungaphazamisa impumela yokhetho nxa abancintisayo benganqotshwa, leli dolobho ngelokuqala kukhetho lihle landise ukuba ngumhlahlandlela okhomba impumela yokhetho lelizwe jikelele, yiko luqakathekile kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Futhi wabene kancana ngazi ukuthi bolami kundanisile, kodwa-ke singazi ukuthi iyaphambili. Yikuthi nje angithi laba wona la awe-Iowa la ajayele ukuthi abe ngumphembandlela, singazi njalo ukuthi kuzahamba kuthini khonapho. Yena umfana ukuba rayiti urayiti kuthi nje kungathi kuya kidiza kancane, kodwa nxa umlalela umhlola kuhle, hayi ujaho ohlangene uhlangene kumbe ngumama ohlangene.
Ye, kodwa nxa sikhangela banjengomnumzana Sanders ubona njani siseyaphambili? Ulakho yini uSanders ukuthi agcine siba nguye ozancintisana lo Trump?
Hayi uSanders ngathi kangimboni amadoda la okunye okungathi kuyawadlisa yena lo Biden logogo uWarren ingathi ubudala unobulabo ngathi kuyabachaya mpijana. Undoda uqina umdala mdala yena azabe phambi, angithi kuye wangathi uchaywa la inhliziyo khathesi khathesi. Mbona ngathi ubudala unobulabo ambona ukuthi buyasiza kakhulu, abantu bafuna umuntu omutsha. Lokho kwasuka Obama laphana abantu bangathi bafuna igazi elitshisayo. Angithi uyabona ukuthi lo usisinyana lo uGorbachev kungathi uya uba lo mdlandla ngoba ekhona khonaphana ngobutsha bakhe. Mina ngokubona kwami mbona ekokubadlala.
Sike sezwa ukubana impumela ibiphuza ukuthi iphume eyokhetho lona lolu kade luqutshwa khona le-Iowa, abanye sebecabangela ukuthi sekungena izekhi la. Ukubone njani wena?
Ya, bekungathi kuyasolisa okwinto kwangkhona, kodwa-ke ngibona ngathi bekungathi kusuka kakhulu esigodlweni esichule esigothazi ukuthi ake libambe kancane sikhangele ukuthi kuhambe njani, njengoba besokukhanya umdala esechaya wafika phansi kunemba 4 khona.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Remember me, ingoma kamuyi uLucky Dube isidubela ke uhlelo lothu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe le mpela sonto enhle. Ngiyalivalelisa.